khona ukuthi wona kusambuze sinazelele ubana izijeziso lezi azifakwanga ngezizathu zonke lezi abazikhulumayo. Izijeziso zethu lezi zifakwa ngenxa yendaba yomhlabathi esawuthathayo kulaba ababehuquluza umnotho wethu esingathi ngesingisi ngama-colonizers. So as long as indaba leyo mhlabathi ingabuyelanga ezandleni zabo amakhiwa, vele izijeziso azingeke zafa zaphuma. Lokhu sikhuluma futhi sikhangele imizekeliso ekhona ephilayo esayibonayo ngamehlo ethu. Ungacabanga udaba lweGuatemala ngale benze bethathe umhlaba. I-America yenza into efana nayo, yabafaka ezijeziseni ezithize yathi bona hayi sizazikhipha nxa lingalungisa lokhu nalokwana. Kodwa bathi sebekulungisile ngokwana ngenxa yokuthi bona umhlabathi lo usebantwini beGuatemala bayala ukuzikhipha izijeziso leziyana. Bathi bona no, miselani umhlabathi ebakhiwe nawo njalo nxa selezinjalo futhi liphinde libanike another 75% of your land to compensate for the 10 years le elalithe. So kuyafanana lakhonapha, asiyodaba yetolonke labayikhulumale, kudaba elokuthi bona sathatha umhlabathi.
Kodwa liyakuvuma yini baba Chuma ukuthi kukhona okungahanjiswa kuhle ikakhulu udaba lodlakela, ngoba sibone kubulawa umsekeli we-CCC, sabona njalo izolo kuhlaselwa endlini kamnumzana Tendai Biti.
Into enhle mnumzana ukuthi wona umongameli njalo ukhokhelwe ZANU-PF uphume emgcekeni, ngiyabona lawo unje xaetatle indaba eqoto ula ividiyo yakhe ekhuluma ngakhona ukuthi ona asifuni budlwangudlwangu, asifuni dlakela, asifuni umuntu otshaya omunye, sifuni punishes ahambe e-free and fair ukwenzela ukuthi ona abe credible avumakale emazweni wonke. Lokhu kukhulunywa ngumkhokheli womhlanga pho labo-ke abanye abasebesedongunye laba kuthi sebesenza okungasikho okuphuma emlonyeni womphathi, okutshengisela ngeyokuthi kona laba abantu abanjalo-ke ngabathwale izipambano zabo zodwa. Kuhle even yena le khwethu le njengoba sizwile sibonele ukuthi kona hhayi amapholisa abambila abantu ababambileyo ngodaba lolwenzekeleyo, asiyo nto vele sivumayo. I-ZANU-PF ayivumi udlakela,